Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwesakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abeZimbabwe Lawyers for Human Rights labebandla lezaphu bathi sebesiya enkantolo ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhweza imali yokuncintisa kukhetho. Lonke behlokoma abaningi phezu kwamazwi kamphathi intambo wezemithetho awukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugurawundi. Kuhlandla lezokuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene Sounds-a. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso yamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhuphula imali emele ibhadalwe ngabantu abazancintisa kukhetho oluzayo kanye labafuna ukucubungula ugwalo lwe-voters roll. Izek yazise izolo ukuthi ikhweze imali ye-nomination fees emele ibhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli welizwe isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika i-$1,000 yaya ku-$20,000. Abadinga ukuba ngamakhansila bona ekade bebhadala ama-$50 amadola i-$50 sebezahlawula inkulungwane yamadola emelika i-$1,000. Abafuna ukuhlola ukhetho kumbe ama-election observers ngesiNgisi kona sezabhadala imali esukela ku-$100 isiya ku-$400. Abafuna uluhlu lwabantu abazavota i-voters roll sebezabhadala imali esukela ku-$10 isiya ku-$150. Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi bazacela inkantolo maduze ukuthi iphoxe izek ukuba nayehlise limali.
Okwakuqala ngithi nginanzele usapho nanzelele ukuthi idemokhrasi eZimbabwe isithengiswa. Abadala bethu bahamba empini besiyayidinga khathesi sokumele siyithenge ngoba laba abasikhokhelayo bayabona ukuthi uZulu uyaduveka, labameli babo bayaduveka. So they've put a premium on democracy and it has come at a very huge cost. Which is prohibitive for the ordinary person to participate. So wento esikhathazayo kakhulu thina njengozaphu sizimisele njalo sikhangela indlela ezokuthi siye enkantolo siyelwisa lolu daba ukuthi lulungiswe.
Likhangele lokukwenza nini lokho ngoba ukhetho luyasondela kusiya njengesikhathi.
Umbuthano we-ANC kwezaphu uyahlangana ngevikelelizayo ukuthi ikhangele udaba lolu njalo inike amagqwetha wethu i-direction yokuthi siye ekhothini yini njalo ngaphi.
Nxa sikhangela imali emele ibhadalwe yilabo abafuna ukuncintisa kusikhundla sikamongameli ikhwele isuka ku-$1,000 yaya ku-$20,000. Yebo lithi kuyadula, lithi idemokhrasi isithengiswa, kodwa lingayenelisa yini limali lina njengebandla?
Hayi sikhangelele ukuthi ibe ludaba lokuthi siyayenelisa yini kumbe ngeke siyenelise ngoba thina njengezaphu sisebenzisa ibandla lethu leZipra sisabhadala ngegazi sabhadala ngemiphefumulo yalaba abahamba eZambia laseMozambique belwe lelizwe namhlanje ukuthi bese sitshela ukuthi usibe lomongameli ofunwa ngabantu kumele abe ngumuntu olomnotho ophezulu akusinto esikhangaleleyo kodwa nxa singayihlulwa enkantolo bathi kumele siyikhokhe le mali kuzamele siyikhokhe kodwa siyaqala siyilwise ngoba idemokhrasi akumelanga ithengiswe njalo noma ingathengiswa akumelanga ithengiswe ngentengo ephezulu njenge-$20,000.
Ungathi liyasuthiseka yini ngamalungiselelo okhetho?
Hayi siyasuthiseka kakhulu ePlumtree kuma-by-election azayo akhona ngempela viki silama candidate amabili sibili ama council azancintisa sikhangelele u-2023 hayi uhlelo zethu zokulungiselela u-2023 ama election azisezingeni eliphezulu kakhulu njalo sibona ingani usekelo silalo emaphandleni.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxela ekwele South Africa. Lonke behlokoma abantu abanengi phezu kwamazwi ethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi yena othe akula muntu ozabotshelwa udaba lwegugurawundi ngoba abaphatheka kulumbhuqazwe kudala baxolelwa ngumuyi uRobert Mgabe sangumongameli. UZiyambi wethule amazwi la esemhlanganweni we-United Nations okhangelane lokuqeda ukubandlululwa kwabantu ngemihlobo oqhutshelwe eGeneva kwele-Switzerland. Le yinto ecunule abantu abanengi ikakhulu abemathebeleland labemidlands abayibo ababulawelwa izihlobo labangane libutho le-5th Brigade. Sixoxele qwetha umnumzana Kuda Hove yena othi uZiyambi ulahlekile.
UZiyambi Ziyambi uqatha ngomunwe ngoba kukabili. Okokuqala ekuvumeni ukuthi uMgabe kumbe ekukhulumeni ukuthi uMgabe wayenza lokhu i-amnesty kumbe ukuxolela kuyatshengisa ukuthi icala lalikhona ngoba ukhumbula ukuthi ekuphileni kwabantu kuxolwa kumbe kuxolelwana lapho okuphambaniseke khona. So uZiyambi Ziyambi ngokuzama ukubalekela udaba lolo okokuqala kuyatshengisa ukuthi likhona icala. Okwesibili nxa sikhangela ngento ze-genocide okufana le-Gugurawundi uzananzelela ukuthi umthetho wakhona kawufani lo mthetho welizwe. Engizama ukukutsho ukuthi nxa uMgabe njengomongameli ngesikhathi sona sokuthi waxolela ngaso amandla akhe njengomongameli wokuxolela owathatha emthethweni yelizwe leZimbabwe lengurhulumente weZimbabwe. Kodwa indaba ze-genocide, indaba zokubulalwa zokwenzakala njengesikhathi seGugurawundi asonto ezithonisiswa ngomthetho welizwe kumbe umthetho werhulumente weZimbabwe kodwa izinto ezithonisiswa nge-international human rights law. International human rights law sesikhangela umthetho owabantu umhlaba wonke jikelele. Kwezinye izikhathi leyo mthetho ibhaliwe phansi njengokuthi ku-Universal Declaration of Human Rights. Kwezinye izikhathi ayibhalwanga phansi kodwa kuyaziwa ukuthi impambaniseko kumele ibhanishwe. So nxa sesikhangela indaba yeGugurawundi kuyafana le ndaba yeRwanda kuyafana ngesikhathi esifanayo iRwanda into eyenzakalayo after amahutsi lamathutsi sebulalene i-investigation liyana was not done according to imthetho yeRwanda kodwa it was done according to international human rights law.
Uyatsho ukuthi izinkantolo zeZimbabwe ngeke ziluphathe lolu daba ngoba lubanzi ukwedlula zona alubana kuya ngawe ngaluphathwa njani pho lolu daba?
Ya khonapho ke usuka kuhluphe ngoba ngokuswelakala kwenhlanhla iZimbabwe futhi kayikho kule inkantolo enkulu yomhlaba wonke jikelele okuthiwa yi-International ICJ, i-International Court of Justice. So into esuke ihluphe khonapho ukuthi sokudingeka ke amanye ama mechanism angaphezu kwamankantolo eZimbabwe angalulungisisa lolu daba. Kungaba ngendlela okwenziwa ngayo eSouth Africa ngemva kwa 1994 lapho kwaba khona le Truth and Reconciliation Commission.
Umnumzana Kula wobe ligqwetha sixoxela ye ekwelebhilithane. Umnumzana Ziyambi Ziyambi yena ubengadobhi ucingo lwakhe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abogatsha lwezemithelo olwezimra namuhla bathwele izimota zelunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena abazibambe emngceleni weBed Bridge izolo bazibuyisela eHarare. Kubike iphephandaba leThe Herald. Izimota lezi ngehlobo lweLamborghini leBMW njalo kunakanelwa ukuthi uwajajena ubezama ukuzibalekisela kwele South Africa. Uwajajena ubotshwe labanye abasolwa abane ngolwesibili besetheswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco engena kuzigidi zamadola eMelika ezinhlanu i$5 million. Bayalilandula leli cala.
Gukama
Namle
Namle Lamshweshwe
Namlela Nampala Furembu.
Kweze maphandleni lamhlanje abalimi bezansi yemaNdebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi aphangise ukubapha inhlanyelo yohlelo lwegajopo ukuze balime kusaselesikhathi. Uarpet Ncube usipha lolu daba.
Abalimi bemaphandleni abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 embukisweni weGwanda Agricultural Show oqale ngolwesine bathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lonyaka njalo bathi bafisa ukuthi ngabe bayathola inhlanyelo kuseselesikhathi ukuze lapho izulu lisewula bahle baqala ukuhlanyela. Iningi lithi kalivunanga kuhle lonyaka ngoba liphuze ukulima ngenxa yokuswela inhlanyelo. Unkosikazi Siphathiswe Ndlovu olima esivandleni seholele Wilongi eKwana North uthi kuyadinga ukuthi baphiwe inhlanyelo kusasele isikhathi ukuze bathole isivuno esingcono ngomnyaka ozayo.
Ngasiyathukithi i-fertilizer in time, inhlanyelo lakho in time ukuze ukuthi ivele nxa izulu liqala yamagodi already sesiqalisile ukutshaya sihle sifake lathi inhlanyelo yokuqala.
Amazwi kamaNdlovu agcizelelwe ngumnumzana Julius Ncube owenumber 4 esilonga eGwanda South.
Sometimes ngifuna ukulima sibili ngoba ngifuna ukuthi nxa ngingalima lapho engizayilima khona ngikwanise ukuthi ngihambe se-GMP.
Unkosikazi Emelia Ndlovu odabuka edema komzimuni eGwanda North uthi njengabalimi babhekane le nkinga eziningi ezibangelwa yokuguquka komkhathi kungakho beludinga usizo lukahulumende.
Sibe sicela ukuphathiswa kakhulu ngenhlanyelo, i-fertilizer, umuthi wokuspraya isihlava emasimini.
Umnumzana Jeremiah Makwayiba olima utshinde eplazini leDwala eWest Nicholson laye uthi inhlanyelo kumele ibuye kulesikhathi ukuze babe lesivuno esihle.
Kube kufuna ukuthi yona linyanga siya kuSeptemba ngase athula ama inputs sihlale sibambe ngezandla ukuthi isikhathi sokufika solima sihle singene endimeni.
Unkosikazi Sibongile Hlongwane olima labanye phansi kweqembu levusisizwe eGwatembe Flag Busi uthi abalimisi sebeqalile ukubhala amabizo abo ukuze bathole inhlanyelo evela kuhulumende.
Sikhangelela ukuthi uhulumende asincedise ngenhlanyelo zomumbu lamabele labosugadins labonyawuthi lamafertilize.
Uhulumende yena useke wethula amazwi ethembisa ukuthi uza kupha abantu inhlanyelo isikhathi sisasekhona. Umbukiso walonyaka weGwanda Agricultural Show ovalwe lamhlanje ugujwe phansi kwesihloko esithi Revamping the Face of Agriculture for Food Security and Economic Sustainability. Ngiyemele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda Albert Ngube.
Siyabonga Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane. Osichazisela ngokuthi impilo enjani kuleyo ndawo. Ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka njalo iningi labantu lingenelisi ukuziphilisa ngendlela elifuna ngayo.
Esikubona ukuthi kudla kukhwela kokuphila ikakhulu nxa amasizo sezimpi esezagula kumbe kungavela kukhulunywe ukuthi bafakelwe i-certain increment izinto vele emagrosa zihle zikhwele ngenye indlela then ezinye like ishukela yabe sotshela ukuthi ishukela alithengiswa nge-local currency selithengiswa nge-US dollar then lama-rate angikhona akhwela kokuphela ngapha kokulokuzeni ku-black market njengakathesi ukuzitha i-100 rand liwile ayisathengi abantu babelokhu bethwele amarandi uzotha irandi lapho seliwile alisathengi ngendlela okade ujwayele ngayo.
Ukuhlala esenta khona ngapho ungathi kungcono yini kulokuhlala edolobheni kumbe kucishe kufana?
Khona kucishe kufanane ngoba ama-rates angikhona ayafanana ama-rates akhona lapha eLupane la kwamanye amadolobho even lama-price ama-commodities ayafanana akula nje mehluko.
Kukhona yini okwenza kube ngcono kuba duze lezakhamizi?
Kuba ngcono ngoba ngapha xa uduzane lezakhamizi uyakwanisa ukuthola amabili. Amabili isikhathi esiningi ayabe intengo yawo iphansi kulempulo kuyathenga impuphu esitolo.
Libabona besenzana abesifazane ukuze bephile khona ngaphela uPan sibalisa emaphandleni la khona apho isenti.
Abesifazane indlela abaziphilisa ngayo yokuthengisa. So bayahamba edolobheni behambe bayodili izinto bahambe bayozithengisa ekhaya ngamabili babe sebethwala futhi amabili lawana bayowathengisa edolobheni then abanye baphila ngokuthengisa emsiyeni bethengisa amatamati silembida abanye njalo khona phe esenta bathengisa izigqoko kodwa ke ngikhona kuyani ukuthi umuntu usesekuthengiseni imali yangkhona esitholakala iyabe ingayeneli.
Sesikhangela ke abantwana ezikolo ke
abantwana esikolo amanye amafamily awenelisi ukutholela abantwana indingeko zonke ezifunakalayo esikolo. Kube sokuthi abantwana abangamankazana abanye basuka bebele nhlanhla yokungena kuma-organization afanana nabo-comfort yabo abantwana Zimbabwe abo-dreams babhadalelwe. Kube sokuthi abantwana bangabafana isikhathi esiningi abatholakala besehluphelo lokugcina beyekele isikolo bengaqedanga ngoba abadala baye besehluleka ukuthi babatholele indingeko zonke ezifunakalayo esikolo ikakhulu ngoku-introduca kwe-new curriculum izinto ezifunakalayo zabe ziziningi kakhulu imali zakhona ziningi kakhulu izinto zakhona azithengwa nge-local currency kufunakala i-forex abadala basebenza bahola i-local currency abatholi i-forex njalo le-school fees kathesi njengoba i-government ifumile ukuthi izikolo zishaje i-school fees nge-foreign currency i-school fees ezibhadalwa i-foreign currency abadala i-foreign currency abaningi abayitholi ukuze ayitholi kuyabe sekumele ukuthi ahambe ayoyithenga ku-black market izinto zakhona kathesi ade kurejista u-4-4 imali zakhona kade zifunakala asomali ezincane akuyathiwa i-subject A1 ukurejista $11 or equivalent to $11 kukhulunywa nge-ani lokuzeni nge-RTDs kuyimali eningi kakhulu abantwana abaningi o-4-4 bayehlulekile ukurejista ama-subjects akade bekhangelela ukuthi ngaba ngarejista babhali abanye vele bahle bangarejista especially abantwana abayenza ama-sciences imali yangona iphinengi kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Florence Magagula ohlala eLupane Center. Basidibane ninjalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga. Ngikhona eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqhansa kubotshwa abanengi ezidaladeni abangela maphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah, Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup okuthiwa idudula le iyahamba ema-restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Nde sibone na izolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani vele abasafuna umuntu weZimbabwe eSouth Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezo mbangazwe yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister of Home Affairs, since ngaba la ne South Africa angaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje maye address ukukhuluma abantu beZimbabwe. Angazi ukuthi yini embi enkulu ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi kungabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kangaka.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi. Kuliqiniso yini lokhu njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris, mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenzi ema-restaurant nema-shop abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama trucks, ama drivers amaningi, amanye amakhampani amaningi ngale eJebena ona ngalaba ama Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuye eZimbabwe ngoba bayavala ama freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi aku ma restaurants mezitolo nakum security industry. So sebeqedile ngezitolo manje bangena kuphi? Ema restaurant la ku security industry ngale ma trucking vele abantu abaningi bamiswe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi angazi ngoba nendaba yethu yama ZEP le ama permits bayipostponile i-High Court izophinda ingena mhla ka 5, 6, 7 October. So angazi outcome yakhona ukuthi izoba kucele liphi. Kodwa yena u-Minister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile i-case bazolandela okuyabe kushiwo yi-High Court. So silindile kodwa akusela themba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya kwenzela ukuthi nje mayefika uDisemba singela lutho la ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
Ngiyavalelisa abalaleli ngibonga ngethuba engiliphiweyo nguChris Gande neStudio 7 ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasikhamise ekhaya ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembise akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Hello ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. Chicken 2, Harare City 0, FC Platinum 2, Tenax 0, Black Rhinos 1, Capes United 0, Herentals 2, Ngezi Platinum 1. Amaqembu anqobileyo la asedlulele phambili. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lebahlangene Super Sounds liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi umlovi wendulo. Umholi weqembu.
Igama lami uAdmaya Ndiweni, ngizalwa eNkayi esigabeni sakwaSivalo ngaphansi kwenduna uMahlangu. Emculweni ngiqale ngo-2016 kodwa idlalade lokuqala liphume ngo-2018. Idlalade lethu elokuqala lithi Isala Kutshelwa beza ngo-2019 nedlalade elithi Ikusasa Lempilo. Kwasekuthi ke last year seza ne-CD elisha elithi umlobi wendulo, kodwa ke nalo lidileyile futhi ukuphuma ngoba lize laphuma manje ngo-March.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ilizwe efikilo sise South Africa abalandeli bengasithola enambeni ezithi 074 547 6922. Bese ke ezinye zithi zona 078 150 4500. Enkundleni zokuxhumana sikhona, uyabhala nje uthi bahlangene Super Sounds. KuFacebook sinalo ipheji bahlangene Super Sounds, bese ne-Instagram futhi sikhona nakhona.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha amazwi?
Sicela uxhaso kakhulu walokhu umculo wakithi vele usehla kangaka. Kuba nzima nakithi singabaculi ukuthi sibe si-release izingoma ekubeni zisidlesikhwameni.
Uphuma ke enkundleni uAdmaya Ndiweni leqembu lakhe lebahlangene Super Sounds ngale. Hey, qembu lebahlangene Super Sounds lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthokazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.